Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhlazi ku 1 Nhlangula 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabanye abane asebetholakale belegcikwane le coronavirus osekukhweze inani labo lafika kukhulu lamachumi ayisikhombisa lane 174. Ibandla le MDCT lithi ukuya emngcwabeni kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai okwenziwe liqula abelikhokhelwa ngunkosazana Dokozani Khuphe akumelanga kumangalise uZulu
phandle ma eZimbabwe sonke sesingamasabatha njengokhaliphani Phuke. Thina sabathena sikholelwa ukuthi umuntu oselele uyezwa, asikukholwa lokho. Kodwa abantu abaningi eZimbabwe yakwazi bayabunyisa lokho ababiza bethu ngumbunyiso. Abaningi bayabelieve ukuthi abavuba abashonayo bayababona njalo bayabakhokhela.
Sile ngxoxo losandakhethwa ukuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Njengoba abantu abaningi bathandisithiwa mina njani ngikhuluma ngesintu kwenzela ukuthi lezalukazi zebhokwe zemadlambuzi zemtshabezi zezakobulawayo zeluqale lenkayi bazwisisise ukuthi uDr uMagalela kamafa sebuyile njengoba ijazi elindizayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abane asibetholakale belegcikwane le coronavirus osekukhweze inani lalabo abalegcikwane leli elizweni lafika kukhulu lamachumi ayisikhombisa lane i-174. Umbiko wethulwe lugatsha lwezempilakahle izolo uthi oyedwa ubevela kwele Mozambique kuthi ababili bebevela kwele South Africa. Bonke laba bavalelwe ezinkambeni zokuhlolwa igcikwane le coronavirus. Ndale MDCT lithi ukuya emngcwabeni kamuyi umnumzana Morgan Tswangirai eBuhera okwenziwe liqula ebelikhokhelwa ngunkosazana Dokozani Khuphe ngomgqibelo akumelanga kumangalise uZulu ngoba abaningi abakholwa ngamadlozi. Ukhuphe lequla lakhe elibalisa unina kaTswangirai labafowabo ababili leziphathamandla zebandla le-MDCT bebesengcwabeni likamuyi uTswangirai eBuhera ngomgqibelo. Umfanekiso kamabonakude ividiyo itshengise uMakhuphe esethulela umuyi amazwi okucela uxhaswa emthethwandaba ukuze amacala ayethulwe emadale aphumelele. Sixoxele isikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni saqala ngokumbuza ukuthi bahamba njani eBuhera.
Hayi, eBuhera sihambe kahle, konke bekukahle nje emgwaqweni ne-weather konke bekukuhle. Safika bajabula nabo ogogo nabo makhelwane kwaba mnandi kwaba njana. UMamkhuphe wazwangena wakhulumisa nalabo afika acatha kubo. Uzokhumbula ukuthi kunomuzi lana afika acatha khona uChamse Zethuma abafana bakhe besithi kuye ungumndebele omfethu lidizident akabuyele back emathepheleleni ngeke afaka kusizimbabwe befuna ukumtshisela kulendlu ngoba hambe wacatha kubemtshaya ngamatshe. So izulu lalisina ke lendlu yangabamba umlilo. So hambe wabona omakhelwane labo wababonga kakhulu ukuthi hayi siyabonga ngempela. Ngiyakwazi lokuthi kukhona abafuna ukukwenza ukuthi indlu le mayengahlala nje noma ibe imuseum or imemorial kwazana ukuthi kuhlale kwaziwa ukuthi yikho lapha ayifuna ukuthiselwa khona endlini.
Sibonile umfanekiso kamabonakude ividiyo etshengisa unkosazana Dokozani Khuphe engcwabeni likababa uTswangirai ekhanya ungani uyambikela uTswangirai okwenzakalayo. Abanye bathi siko leli linganalijwayelekanga. Uthini wena ngakho
phandle ma eZimbabwe sonke sesingamasabatha njengokhaliphani Phuke. Thina sabathenga sikholelwa ukuthi umuntu oselele uyezwa. Asikukholwa lokho. Kodwa abantu abaningi eZimbabwe yakwazi bayabuyisa lokho ababiza bethu ngumbuyiso. Abaningi bayabelieve ukuthi abakuba abashonayo bayababona njalo bayabakhokhela. Umama ukhuphe ngabanye balabo bantu lobaba uMonzora lobaba uKomichi ngabanye babantu ababelieve ukuthi abantu abaleleyo bayabona njalo bayakhokhela abantu nabantu bakobaba uThwangirayi ugogo yakukholelwa lokho abafowabo bakaThwangirayi bayakukholelwa lokho uzokwazi-ke ukuthi iconstitution yethu inalokho okubizwa kuthiwa yi-freedom of religion ngezinye indlela mina njengokhaliphani angikwazi ukuthi bese ngifostela bonke abantu ukuthi ababelieve njengami umsabatha okholelwa ukuthi abantu abafileyo bafile uyakwazi-ke ukuthi i-Afrika ingaka abantu banenkolo ezehlukeneyo so laba abakomplainayo hayi badlala ipolitiki bafuna ukucamba amanga akekho umuntu ongakaza khulume noThwangirayi even i-alliance ize ihambe isithi yenze i-memorial khona bafika bakhuluma naye babe ngekho engcwabeni kodwa bayathi bathi Thwangirayi kwathi bakhulume ngoba bebelieve ukuthi uyabezwa
abakucele lika Mnumzana Nelson Chamisa bathi bona ubudlelwano buka Nkosazana Thokozani Khuphe lo Mnumzana Thwangirayi bamungasahambi kahle
isidumbu sika babo Thwangirayi sabuya no dokotela uKhuphe sisuke South Africa sabuya nogogo ozala ubaba uThwangirayi sabuya nomzukulu umthana ka babo Thwangirayi twa ngubrailini so laba bakhulumayo nje hayi bakhuluma ipolitiki bakhuluma amanga aluhlaza tshoko umsebenzi kababa uThwangirayi owayenzeka eGoli lokho ababiza bethi memorial service mina ngangingumaster of ceremony kuleyo service i-keynote speaker kwakungumama uKhuphe even umsebenzi weZimbabwe kwakumele kube ngumama uKhuphe wasengena ke lo mfana ngama-tracks akhe izikliwi zakhe lezi kodwa i-program yonke yase South Africa yilama diplomats neyase Zimbabwe kwakumele iphathwe ngumama uKhuphe njengo-acting president onguye owayesucceede ubaba uThwangirayi so laba bakhuluma ukuthi ubudlelana babungekho mnandi kwathini bakhuluma into yabo nje epolitiki engekhoyo ugogo bengekamvumeli umama abafowabo bakaThwangirayi ubaba uCollins nobaba uManase bebekhona lapha bajabula kakhulu waphuma umama uKhuphe njengoba sengitshilo wangena la kumakhelwane nalapha indlu acatha khona waxoxisana labo ngoba uzokhumbula ukuthi ngesikhathi ungcwaba ubaba uThwangirayi bangena ensimini zabantu bamosha laba bantu bakaThamisa la so umama uKhuphe wafika wakhulumisana nabo kwaxoliswa kwathini ukuthi hayi kusiyaphambili sesizowenza kahle ngendlela vele ubaba uThwangirayi belimazi enga so hayi ngamanga luhlaza tjoko ayikho le nto le bayapolitika nje
lo ke ngumnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe umkhokheli webandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo le balaleli i-Studio 7 esakazayo eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington Dokotela wezemfundo umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda nguye okhethwe ukuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ngolwesihlanu uMafa Sibanda uxoxe lo sithandekile emhlanga weStudio 7 ukuze sizwe imbali yakhe lokunye okunenginengi
ngilapha namhlanje njengo-new deputy spokesperson onkomoshe kakhulu ngoThamisa ukuthi ngikhulumise iNdebele abesikhiwa bakhona bantu mahlabe zulu bakamthwakazi sesisiqalisile njalo impi ezafanana nomacathela thina asilamkhonto asilambipak sifuna ivoti lokuba abantu bame ngeqiniso lokho kwenziwe akasebethengwe izanu ukuthi badle khathesi ngikhuluma kunje sebegcinwa ngamapholisa nama-CIO ngoba bayakwazi into abayenzayo ngayilunganga sebe sesaba ngitshe nezithunzi zabo
abanye bebekhonona ukuthi balutshwana-ke abesindebeleni abakhethiweyo
mina ngibonga abantu be-MDC abesindebeleni lelizwe jikelele ngoba umsebenzi lo ngiwuqale kudala ngo-1965 ngaphuma ngaze ngayahumutshela ngise-Egypt under Zipra Command ngabuya ngasebenza lonkomo ngabuya ngasebenza le-MDC iqala isesayiqalisayo ngile 15 years ngihumutshela ngiyi-spokesperson ku-province abantu bathabile ngile almost 7,000 abantu abangitshayela ihlombe from over the world besithi uChamisa le-national council le-national executive benzeka bayajabula nginationalist mabhavu regionalism ngiphezu kwenketa abatshabi ngizesebenzela isizwe sikamthakwazi nomambo lowo ongani uyakhonona hatshi ngingake ngabakhulumela mina ngizekhulumela sizwe jikelele kodwa ngigcile kakhulu ngapha esikamthwakazi ukuthi bazwisisise isiNdebele hat ikhiwa njengoba abantu abaningi bathanda ikhiwa. Mina ngizabe ngikhuluma ngesintu kwenzela ukuthi lezalukazi zegogwe zemadlambuzi zemtshabezi zezakobulawayo zeluqale lenkayi bazwisisise ukuthi uDr uMagalela kaMafa sebuyile njengoba ijazi elindizayo sebuyile lendaba ezinhle lezimpi. Ngizabe ngizichaza njalo ngishayela ukuthi mhlawumbe Studio 7 yini engiqala ukusebenza layo isasungula njalo lokhu ngikhona uNkulunkulu uyadunyiswa ngalokho.
Usungusikhwica mfundo, yiziphi izifundo osuqeqeshe kuzo?
Mina ngiqeqeshe kuqala ngaba ngutitsha, ngaqeda esikolo ngiyi-form 2 ngayenza okuthiwa i-T3 ngo-72. Ngithe ngo-75 ngase ngikhapha ngisiyafundisa SJZ ngila ngingala form 4. Ngenza ama-courses amaningi e-East Europe kodwa ngithe sengibuya lapha hhayi bafika bathi kwawu ngala form 4 isinivalid. Ngaqalisa ukubala ordinary level lo A level ngaqeqetsha ngase ngisiyakwenza i-diploma in education e-University of Zimbabwe. Ngithe sengiyiqedile 2 years ngase ngisenza i-bachelor of education. Angisasebenzanga bahle bangixotha abantu bezala upefu bangixotha uba ngumbalisi. Ngabuya ngaba i-MT ngasebenzela izim right ngaze ngasibaba ng-MP. Kuthiwe ngo-2013 sebefake omunye umember uba yimemba wephalamenti. Hhayi kwangihlupha kodwa kase ngithi ngcono ngivale ngase ngiqalisa ukubala i-masters yami ye-University of South Africa. Ngayiqeda ngizintwe ngafesi. Ngiqede i-PhD senge-69 years. Ngiqedee sengilijahela idala yikho ngithi usapoti kamzilikazi kalufunde. Ngenza i-political science. Ikhoke ngiyisiqhiqa mfundo kodwa ngile humility angizigadi.
Udokotela wezemfundo uFelix Magalela Mafa Sibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo. Manje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leSunday News lithi kulomunye wesilisa ojwamulele omunye wesifazane ikhompyutha lefoni ngemva kokumgwaza ekhalwini. Kodwa umama lo ubikwa ebambelele imoto kade isetshenziswa ngowesilisa lo ukuthi abaleke yamhudula. Kodwa wala elokhu einamathele imoto leyo yaze yama kwaphuma amadoda amabili ebaleka kodwa umphakathi wabagijimisa kwabanjwa oyedwa. Iphephandaba leChronicle lithi abamasonto ikakhulu amapostoli baqhubeka bebuthana bezithandazela kungakhathalekile lemigoqo yokuvimba kumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ethi akumelanga kubuthwane. Kesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kwimlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Salibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7. Okhulumayo lo ngugift Sonduku umfoka Ndlovu laphana kuGambo endaweni yasePlumtree. Basakazi bengithanda ukuthi indlulise umlayezo omncane la. Ikakhulukazi abantu bezana bengicela ukuthi bezame beke besihloniphi. Sikhathele thina ngengoma yabo le abahlala beyicula everyday bethi hayi ilizwe liyafa nje inkinga ama sanctions. Ilizwe laseZimbabwe akusilo lodwe ilizwe lama sanctions. ORussia abafakwe ama sanctions, oIran abafakwe ama sanctions, oChina abafakwe ama sanctions, oNorth Korea abafakwe ama sanctions. A lot of countries lapha afakwa ama sanctions kodwa bayaphila. Into ebulala ilizwe yi-corruption, basebenzela izikhwama zabo. Into ebulala izwe yi-ZEC engayenzi i-free and fair election. Yiphi investor ezathemba ilizwe eliriga emini bebade? Into ebulala ilizwe yi-ZANU PF ethatha ama security forces beyenze i-private property ye-ZANU PF. Ama security forces kungaba ngamasosha ngamapolice asize umphakathi engasizi i-ZANU PF. Into ebulala izwe yikungahlonipha amalungelo omuntu. Awuntshele ilizwe imali zabo ibonakala lichaya umama elibalimaza ngaleyandlela. What kind of country is that one? okunyo kubulala ilizwe justice system. Investor maiza zotshala imali ezweni iqala ibheke justice system ukuthi right njengoba mase ntshalile imali yami laphana ingabe justice uhulumeni sefuna ukuntshontshela ungabe umthetho uzamimela yini. But lapana siyabona ukuthi justice system yakho ni controlwa izani. I used to look ilapha South Africa. South Africa kule public protector, even u president can be held accountable. Manje laphana ilizwe uthola li izani izenzela umathanda. Hayi isikhathele thina ngayizani. Ake beke kuhlala besiculela ingoma engazwakaliyo. Nyabonga ukuhlala zethembisa.
Linjani ku studio 7? Njani nani balaleli? Ngithanda ukusekela ubhuti lo uGift Sonduko weplant. Kodwa ezinye izinto shuwe sizenza bona siyabe singananzelelanga. Kodwa ezinye izinto shuwe lokho akukhuluma njengokushutha amabhalabhala, okufonafona usendaweni eziphublic, ezinye izinto eziyi-secret. Mbabucabanga ukuthi abantu bayakubuka, siyazazi ukuthi thina singabantu bokudubeka. Asikena siziphatheni kuhle shwa njengathi thina amaZimbabwezi. Siyazazi ukuthi ekhaya siyadubeka. Kodwa nxa sesifike endaweni engani ingcono, sesifuna ukubona bonakala ukuthi thina sibe singamaqhalaqhala. Ayi, mina ngasishwa kathi sinjani. Sahlala sidubeka, sahlala siphansi, sahlala sihawuliswa ngabantu abazihlalele kuhle. Sahlala sihawula. Indawo ufuna ukuzenza amaqhalaqhala. Ayi, asike siziphatheni kuhle. Ayi mina imazi kabhotulo kanithintile andanithintile ngangikuhleka selokhu indawo kwebhalabhala kwami kodwa sengikubona ukuthi hayi asonto e-right ukuzingela ibhalabhala akulunganga khonokho ofona wasesilot umnawami yasuka athinithine ebhatelwe ngumalaitha emdizela ikuyini khona lokhu ungakwazi ukuthi kuyadizwa ngubani dayenalo omunye ubhotulo ukuthi ongayefona esithi ipasipoti yami iphumile emalaitha wathinithine ikuyini ishiwa khona lokhu. Hayi asikeni sizame shiwa ukuzikhuza. Heyi salanda imali ebutswana, salanda imali e-South Africa, asilandeni esukulandile imali kuphela. Siyekele ukuzi-advertise, siyekele ukuzi-publisha. Kanti kuyini kanti shiwa maZimbabwezi? Heyi hayi kodwa kunzima shiwa. Hayi ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Sanibonani basakazi be-Studio 7. Siyanibingelela. Hayi sisithole kanzima lana these days, lockdown. Lockdown is twice senzima ngale coronavirus lena ngazi ukuthi le coronavirus yasivela sithwele nzima impela ngale lockdown abantu bathwele nzima kakhulu. Mina into kade ngizama ukuthi ngiyikhulume indaba le kaMakhupu uThokozani Khuphe abantu bahleli bekhuluma every day ukuthi uThokozani Khuphe lilunga lezano PF ene manje ngimzwile nge-Africa Day ekhuluma lapha ethi yena hey uThokozani Khuphe awungeke uze umuzwe ekhuluma ngobubi obenziwa izano obungaka njalo nje uThokozani Khuphe angeke umuzwe ekhuluma ngobubi bezano PF. Izano PF ibhizi ithumba abantu balaliswe ezibhedlela ama journalist abosho kodwa uThokozani Khuphe ubhizi yena uthi hayi asibambaneni sibe into eyi-1 sibambane sibe into eyi-1 kanjani sistate ukuthi kukhitshe izano. Kanti wena Thokozani Khuphe wena mama uyi-opposition enjani kanti yabona uThokozani Khuphe nabo wathi Phugeni laba nabo Dan Moyo lo se-America nje la bantu laba nje abajoyina izano bahlukane nathi siyabacela. Ngiyabonga bantu be-Studio 7.
Ngiyabonga ngiseButswana e-Francis Town.
Igama lami ngusiphetheni Mpofu. Ngiyalibingelela abasakazi baka-Studio 7.
Zihlobo zami eziseButswana, ezisengilandi langaphi ngaphi le-South Africa. Nxa ungakasuki phansi qala ucabange ngokuya ukuthi ufika u-quarantine njani. Nxa usuzimisele sukuma uhambe uye-quarantine. Kodwa nxa ungakazimiseli hlala phansi ngoba e-quarantine kunzima. No social distance akulani, no sanitizing. So kulama chances ukuthi lawe uyakhona ukusuka u-right lapho osuka khona ungela mkhuhlane uzowuthathela khona apha uma-quarantine centers.
Loku sisizwa bakethi kuthiwa abantu lokhu umkhuhlane usanda khona phaze sifike koBulawayo. Abantu babotshwa bebotshela amamaski kodwa lo mkhuhlane nazi akuboni kuthiwa abantu sikulokhu kuvalwa ngakho khonoku kuthiwa kule ikorona ngapha eZimbabwe vele yikabi nje ningakhulu ngoba sikabona abantu abalayo lelo mkhuhlane. Sizwa ngakho khonoku kuthiwa abantu lokhu bebanjwa umkhuhlane singawubonile. Ya linjani bakethi? Okhulumayo engudube enkayi. Hayi thina sesithule nzima bakithi kule ndawo ngenxa yokuthi msebenzi valiwe wonke sasikwenza njoba bengikhuluma ukuthi sasisebenza ezimoteni manje i-government isithethe imota zonke zabanikazi sasisebenza kizo sokuthiwa zibe ngozupho zonke so sesilobo nzima obukhulu kakhulu ngoba bekulapha kade sithola khona imali so asisakwazi ukuthi kathesi siqonde ngaphi kumbe senzeni kumbe lingasiphathisa bakithi hhayi sesilubonile uduku.
Amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus sokuthi abatshayeli bezimota ezinkulu ezithwala impahla kwele Kenya bethwele nzima. Kwesatshelwa ukuthi iningi labatshayeli laba linegcikwane leli njalo ukuthwalwa kwempahla akusahambi ngemfanelo. Umongameli Mokgweetsi Masisi wele Botswana uthi uhulumende wakhe uzavumela abafuna ukufuya inyamazana zendle ezincinyane njengendlela yokukhuthaza ukulima okutshiyeneyo. Esikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Uhulumende wele Melika uthi kulamazwe yagoqela leZimbabwe ajojozela udlakela kulelo lizwe kulandela uqhamuka kokutshengisela okulodlakela. Ukutshengisela lokhu kumayelana lokubulawa konsundu ngamapholisa edolobheni leMinnesota. Iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ziloba enkundleni zobulembu zithi ilizwe leMelika livame ukusola uhulumende weZimbabwe ngocuku kodwa nanku amapholisa eleMelika wona abulala abensundu mahlayana. Kunjalo nje inani lababulawa ligcikwane leCoronavirus lokhu liqansa ngapha kweleMelika. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha umnumzana Mandla Mkhwananzi saqala ngokumbuza ukuthi edolobheni leOhio lapha ahlala khona umumo weCoronavirus kumbe iCovid-19 umi njani?
Hayi COVID-19 ngapha hayi kungani kuthule nje kodwa izinto sezama ukuthi zibuyele kunormal ngapha eIndiana ngoba uhulumende nje wasechila ukuthi akubuyele kodwa kuma companies la kwezitolo nxa usiya shopa kulokho kufanele ukuthi ube le mask lapho social distancing nje ukuthi ume nje 6 feet away. Konke nje kufanele kwenziwe ama hygiene they are being observed. Abantu bonke they are still alert civil at this point. So kukhanya ngani kulobo belo kodwa kuzabonakala zokuya phambili.
Vuliwe yini indawo ezifana lezitolo amabhala lapho kunathelwa khona lezinye indawo zokuzijabulisa?
Oh, izitolo zivuliwe, yeah. Izitolo zivuliwe. Engaboka abantu kuvuliwe indawo njengamabha. Yeah, kodwa into nje okuningi kuyavula kuyona livikezayo. Into njengama swimming pool okudlala abantwana ama parks. Iparks actually ama parks vele sevuliwe but ama swimming pool, ma public swimming pool avula kuyona livikezayo. Esiqala uJune. So nje izinto eziningi siyabe sezivuliwe.
Kuyathembisa na ukuba leli gcikwane lingaba seliphelile umnyaka uphele.
Yeah, okusobala lapha nxa sikhangela la ngokukhuluma kwezincwethi ukuthi le nto sesiyahlala sinto esizaba layo lanxa kulokho kulomjaho okudinga ama vaccine okuyisho ukuthi ikho kuzajenisa ukuthi kuyiwa ngapi kodwa ke into esizahlala ikhona ukuthi ngaphela hayi izathatha sibili isikhathi ngithi mhlawumbe ngithi sizayijayela sigcina sesiphila nje ngokunanzelela njengabo N1H1 la wonke ama flu nje ahleze khathaza so kangithemba ukuthi izaphela ka-1.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi sisalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio.
Yeah, 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 y
La D ethiwa yona isoka lami isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje othi sikhangele ebesilazo kulabanye abane asebetholakale belegcikwane le-coronavirus osokukhweze inani lalabo abalegcikwane leli elizweni lafika kukhulu lamachumi ayisikhombisa lane i-174 Ibandla le-MTCT lithi ukuya emngcwabeni likamuyi umnumzana Morgan Tswangirai okwenziwe liqula ebelikhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe ngomgqibelo akumelanga kumangalise uZulu. Besile ngxoxo losandakhethwa ukuba ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje olivalelisa nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.